sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza Washington DC.
Olamukela kustudio 7 ngenjabulo ngomvulo mhlaka 1 kuNkwenkwezi 2017 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Sibona nje sokuleminyaka efika eyisikhombisa lokho esisiya phambili sisiya emuva uhulumeni uyachintsha ama ministers nxa uminister omutsha ebuya uqaliswa butsha.
Umbuthano welanga lokunanza izisebenzi uguqulwe wabangezombusazwe eHarare kwakhuthazwa abatsha ukuthi babhalise ukuze bavote. Ilanga lezisebenzi leli liza ngesikhathi umnotho weZimbabwe uqhubeka ubhidlika, imali isilela emabhanga njalo lobuyanga labo budlondobala. UZulu ukhuthazwa ukuba lolwazi lokusetshenziswa kwemithi etshiyeneyo ukuze evikeleke kungozi ezingavela ngenxa yokusetshenziswa kwemithi ngendlela engayisiyo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhosi wokunanza usuku lwezisebenzi eleWorkers Day oqhutshelwe eHarare namhla uphenduke waba ngumbuthano wezombusazwe ngemva kokuba inkokheli zamabandla aphikisayo kanye labenhlanganiso yezisebenzi iZimbabwe Congress of Trade Unions bekhuthaze uZulu weZimbabwe ikakhulu abasakhulayo ukuthi baphume ngobunengi ukuyabhalisa amagama abo kugwalo lwabazavota ngomnyaka ozayo. Kubika uMavis Gama.
Ngamalunga ekhwaya yeZCTU besandulela ukusungulwa kwalo mkhosi owenzelwe enkundleni yeDziwa Resekwa Stadium eHarare namhla emini. Umkhokheli enhlanganisweni yeZCTU uMnumzana Peter Mtasa uthi impi yokulwela amalungelo esebenzi ngezombusazwe. UMtasa ukhumbuza abantu ukuba lasekuqaleni yasungulwa isebenzi impi kazibuse ngesikhathi umuyi owake waba ngumsekeli kamongameli uMnumzana Joshua Mqabuko Nkomo labanye bakhe inengi kungababe qhatshwe nguloliwe babelwela amalungelo ezisebenzi.
Weduwe akuna imwe nzira. Nzira ndeye kutoshingirira.
Indlela kuphela yokuzinikela. Emhlanganweni weZCTU wanyakeni yasavumelana thina ukuba sekumele simanyanise izifundi abasebenza bezimele abalemizi yokuhlala labangelayo.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yeZCTU uMnumzana Japhet Moyo utshengisa ukukhathazeka kwakhe ngokungazinikeli ukuguqula umthetho wezisebenzi owe-Labour Act kukahulumende.
Sibona nje sokuleminyaka efika eyisikhombisa lokho esisiya phambili sisiya emuva uhulumeni uyachintsha ama ministers nxa uminister omutsha ebuya uqaliswa butsha.
Umoya uthi okumdanisayo ukuthi uhulumende esengongenela kundaba zezisebenzi akutshengise ngokunxusa abantu ukuba baze emkhosini owenzelwe eJinoyi yena engumqhatshi ikanti kumele kube yisebenzi ezikhokhela kule mikhosi yazo. Owake waba ngumphathi ntambo ogatsha lwezisebenzi ngesikhathi sikahulumende uManyano unkosikazi Paulina Mpariwa laye ulandise phezu kokunye kokumunyethwe yile bhili elethulwa edale ngaleso sikhathi.
Ibhili leli ngalijiya lisithe zisebenzi zingayenzi i-politics emsebenzini bangabuye bala ma-t-shirts bathengisa amakhadi abo emaphathini sasesithi i-workplace ngeyokusebenza kuphela ningayenzi okwe-politics.
Bebekhona abaqhuba imisebenzi yokuzilibazisa kulo mkhosi okubalisa uMandla Nkosi Zulu osakhulayo kubulawayo oleminyaka engamachumi amabili lasikhombisa kodwa esesebenzela eHarare.
Hayi msebenzi sikuphethe lathi khona lezi mota zesihamba ngazo ngokugida kona lokhu hayi athi vele efanana nje lo muntu ovukelayo ese-industry hayi ngijabulile.
Umnumzana Morgan Tsvangirai, umkhokheli we-MDCT, uba ngumhlonishwa kulo mkhosi. UTsvangirai wake waba ngunobhala jikelele enhlanganisweni yesebenzi e-ZCTU. Ugcizelele ngokuqakatheka kokuphatheka kukhetho oluzayo.
Sibhekane nokhetho luka-2018 ngasiyi kuvuma yiloba yiphi impumela ezakutsho ukuba sehlulwe kulelo khetho thina abamabandla ezombusazwe aphikisayo. Sengisenza njengoTrump. UTrump wathi yena angiyemukeli impumela ethi nginqotshiwe.
Umkhosi walo nyaka wenziwa phansi kwendikimba ethi Fighting Unemployment, Poverty and Inequalities. Lumbutano ungenwe ngabamabandla aphikisayo akumanyano wenera iziphathamandla ebezimele inhlanganiso yezisebenzi umhlaba wonke eye International Labour Organization kanye lenkokheli zenhlanganiso ezisebenzelana lozulu lezifundi. Uzulu uze ngobuningi kungakhathalekile ukuba imota zamapholisa ezithwala amanzi ababayo bezimiswe bucwadlana lale nkundla yedzivaresekwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Kobulawayo khona ilanga lesebenzi leli liza ngesikhathi amankampani amaningi sevaliwe kanti lezisebenzi eziningi sezilahlekelwe imisebenzi. Kubika uNompumelelo Moyo.
Iningi labantu belingekho edolobheni lamuhla loba nje izitolo phose zonke bezivuliwe ngaphandle kwamabhanga lamahhofisi kahulumende. Iningi labantu seliphila ngokuthengisa futhi labo abasebenzayo labo babhekane lokusilela kwemali emabhanga. Abanye njalo abaholi osokuthiye ilizwe linabantu abambalwa abasebenzayo. Lokhu kubangela ukuba kungabi lemithimba yokuthakazelela ilanga labasebenzayo. Ngitsho lo mbuthano wezisebenzi owawuvame ukwenziwa minyaka yonke egcekeni le-Stanley Hall kumbe e-White City Stadium. Osakhulayo othengisa amaluba e-City Hall, umnumzana God knows Impala, yena uthi ilanga lezisebenzi alisacaci njalo lamuhla ibhizimusi lakhe beliphansi.
Ah, ende futhi mina vele ngani vele angikho kuholiday yazo. Hayi nani abantu abasebenzayo balayinile emabhenki nje kathesi vele sikhuluma nje so dawu imali abayiboni ingazi abanye nje nebhibalayo imali kwabale mali ingcono i-workers day.
Umongameli webandla eliphikisayo ele-ANSA, umnumzana Moses Mzila Ndlovu, uthi abasebenzayo badlela evalweni ngoba bengazi ukuthi bazabuyela kusasa bayesebenza kumbe njalo bazayithola na imali yabo ebhanga.
Thina kwelakithi sibona kuvele sokungazathi nje yinhlamba ukuthi sikhulume ngesimo sezisebenzi ngoba uzulu omningi kasebenzi. Esingathi mhlawumbe ngakwenziwa ukuthi abantu besihlangane ngelanga lokuthi abantu baswele umsebenzi. Ukuthi iningi labantu bakithi badlele evalweni bona abasebenzayo. Ukuthi kabakwazi ukuthi kwela kusasa bayabuyela emsebenzini bafike basebenze.
Isikhulumeli sebandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Mbonisi Gumbo laye ugcizelele amazwi kaMzila Ndlovu ethi balokudana okukhulu ngelanga lalamhlanje ngoba kunoku khala okukhulu kobulawayo ngenxa yamankampani asavala haya eHarare.
Abantu abaningi sebetshonele ukuthengisa ezitaladeni njalo futhi bayahlukunyezwa ekuthengiseni lapho okuyikhona okwenza ukuthi impilo ibe nzima for abantu bonke.
Kuthi isikhulumeli sezaphu umnumzana iPhithule Maphosa laye utshaye khona ethi amhlophe kulabo abasebenzayo lanxa eZimbabwe sekulilanga elingasatsho lutho ngoba ukusebenza akusaziwa ngaphandle kokungena ibandla lezanu PF uphiwe imali uqale ukuthengisa.
Into ethi ayikusebenza sisayazi akusafani leminyaka edlulileyo okwakuthakazelelwa amalungelo esebenzi njalo lezifiso zabo.
Unkosikazi Silethemba Mathe olwela amalungelo abesifazana uthi ilanga lezisebenzi selifana lamalanga onke nanku amavinkili avuliwe ngaphandle kwamabhanga ngoba balutshwana abantu asebeqhatshiwe.
irenti yanamhlanje ke kumele bayibhadale alokunye njalo okuthile ke kumele kubhadale ilanga lonelo abangasebenzanga yikho abantu bevula bezisebenzela ngelanga lanamhlanje
lamuhla ngobulawayo akubanga lomkhosi okunanza ilanga lezisebenzi iningi labantu belisemakhaya ukuthi abalamabhizimusi bebezithengisela yimelwe iStudio 7 yokobulawayo ngingunompumelelo moyo
ilanga lezisebenzi leli liza ngesikhathi umnotho weZimbabwe uqhubeka ubhidlika imali isilela yamabhanga njalo lobuyanga labo budlondlobala Incwethi kwezenotho zithi inani labantu abangasebenziyo elizweni lingafika kuma-91 lanhlanu ekhulwini i-95%. Enye iyengcwethi lezi ngumnumzana Masimba Kutshera yena othi okudanisa kakhulu yikuthi uhulumende weZANU-PF ukhanya engaselawo amaqhinga okuvuselela umnotho.
Yeyimona njengani ilanga leli libuya esikhathini sibona uhulumende engahloniphi isebenzi sibona uhulumende engazama ukuthi create employment umela abantu basebenze wakhangelisa zabona ukuthi uhulumende khathi uyehluleka ukubhadala isebenzi ngesikhathi uhulumende wenze into eziningi kakhulu ezithengisa ukuthi kasahloniphi isebenzi so ilanga leli libuya esikhathini isebenzi eziningi zikhala
abalutshwana bona babasebenzayo uyatsho ukuthi imali abayiholayo incane kayeneli njalo esikhathini esiningi abayiholi ngesikhathi abangasebenziyo ke bona injani impilo kibo
impilo inzima sibili ngoba ungakhangelisisa uzabona ukuthi uhulumende uzama ngamandla wonke ukuthi abantu makhaza bengakwanisa ukuthi baziphilele impilo enhle ungakhangelisisa uzabona ukuthi kulento ezinjengestatutory instrument 64 abantu abazithengisela izinto zabo bethenga across the border ezinye zangkhona asenelisi ukuthi zingene uhulumende esithi uyaprotect ama-industries uzabona ukuthi abantu bayabothwa amakhansili ayagijimisa amavendali nabantu abazama ukuthi bazilungiselele impilo yabo so yikho esikubonayo kwenzakala khathesi uhulumende ebopha abantu abazizamela ukuthi baphile ngendlela esingathi engcono
umnumzana Masimba Kutshera ucubungula ezenotho sixoxelaye eseSouth Africa kunjalo nje izisebenzi zakwele South Africa bezithe gwaqa endaweni ezitshiyeneyo elizweni lelo zithakazelela ilanga leWorkers Day kodwa izisebenzi zeZimbabwe zifika 1,200 ezihlala kulelo lizwe bezikhathazekile emoyeni ngekusasa yazo. Amaphemithi ezisebenzi lezi aweZimbabwe Special Permits aphelelwa isikhathi lonyaka ngompalakazi kodwa uhulumende weSouth Africa lokhe engakatsho ukuthi bazaphiwa yini eminye iminyaka kumbe bazaxotshwa kwele South Africa. Kuvika uBenedict Nhlapo.
Kuke kwaba zindaba ezimnandi ekuqaleni komnyaka owayenguphathintambo ogatsha lwendaba zasekhaya umnumzana Malusi Gigaba esithi baphakade kokudla amathambo engqondo ngokuthi kwenziweni njengoba kunzima ukuxotsha abantu abaningi kangaka elizweni kanti njalo akwenzi ukuthi abanike imvumo yokuthi sebeyizizalwane zakwele South Africa. Isiphathamandla senhlanganiso emela isebenzi zeZimbabwe kwele South Africa e-Migrants Workers Association in South Africa MWASA umnumzana Butholezwe Nyathi uthi izisebenzi lezi zihlukumezeke kakhulu ngokungazi ngekusasa yazo.
So siyakhuthaza ke ukuthi i-government yaseSouth Africa njengoba sekunominister omutsha ikhulume nabantu baseZimbabwe abaphethe lama-permits ibachazele ukuthi kufanele ukuthi benze kanjani ngoba abanye basalokukholwa ukuthi bangakhona ukuthi be renewe ama permits abo belapha.
Phezukodaba lukahulumende lokuthi abalama permit la babuyele ekhaya bayifaka izicelo zeminye imihlobo yama permit, unyathi uthi baphakathi kokuxwayisa uhulumende obunzima bokwenza lokho.
Sibhizi manje sikhulumisana ne government ya South Africa ukuthi understand ukuthi kunzima kangakanani ukuthi umuntu esuke lapha ehambe eZimbabwe erenewisa ipermit yakhe, ngoba kuzothatha isikhathi, kuzobe kunamalayini.
Ngakwelincele isiphatha amandla sebandla lePAM umnumzana Clemens Ncube ukuthi kunzima ukuthi sisebenze eZimbabwe zilithakazelele lelilanga lesebenzi.
Beta ebantwini bakithi abalapha eSouth Africa ngoba kunje abakwazi ukuselebrate iMay Day.
Umgcini hlalo wenhlanganiso elwela amalungelo abesifazana eMbokodo unkosazana Victor Mathutu uthi balokwesabela ukuthi nxa amaphemithi la engasangezelelwanga iminyaka kuzahlukumeza iningi labesifazana okuzafuze bayeqala impilo entsha eZimbabwe engelamsebenzi.
Siqala ngapho ukuzama ukuphila ekhaya njengoba isimo silokhu sisiba nzima kangaka. Abantu abethu abasezikolo ekhaya sizababhadalela ngani? Kunenge okubi okuzadalwa ngumthela okungavuselelwa kwamaphemithi.
Uthi lokhu kuzaletha ubunzima obukhulu kuzinkulungwane zabantwana asebefunda kwele South Africa, njengoba nxa abazali babo kungathiwa babuyele ekhaya labo kuzafuze bayeqedelela izifundo zabo eZimbabwe.
Bazabuyela yini bayefunda ekhaya befunda ngani? Eqinisweni siyakudinga ukuvuselelwa kwamaphemithi. Sihlele emthandazweni ukuthi umnyango wezasekhaya eSouth Africa usicabangile, kanti futhi singajabula nxa kungaba masinya sihlale sisazi ukuthi sinengathi ngalolu daba.
Esinye sizalwane seZimbabwe umnumzana Khulumani Njayi uthi obekungaba ngcono ukuthi abanamaphemithi la baphiwe imvumo yokuba izalwane zakuleli.
Bekungaba yinto enhle ukubana uhulumende weSouth Africa ithatha amanyathelo okubana abantu laba abanamaphemithi bephiwe ama-green books, ngoba sebehlale belawo amaphemithi for more than 5 years. Bakhona abanye abadidakthela izimali, bakhona abanye abalama-accounts, kuzothiwani ngawo lawa ama-accounts.
Kucatshangelwa ukuthi kulezalwane zeZimbabwe ezizigidi ezimbili kwele South Africa, kanti iningi lazo abalazo incwadi zokuba selizweni ngokusemthethweni. Lokhu sekwenze ukuthi besetshenziswe nzima, beholiswa imali ephansi. Nxa bengazama ukukhonona ngalesi simo bayaxotshwa umsebenzi loba kubizwe amapholisa azobabopha. Ngale Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Live Talk namhlanje siqoqa ngelanga lezisebenzi elinazwa namhlanje emhlabeni jikelele ele World Workers Day. Tumelani I text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu emhlabeni jikelele iHuman Rights Watch ithi kulobufakazi bokuthi uhulumende wakwele Syria wasebenzisa izikhali zechefu yohlobo lwe-nerve gas cane okubalisa lalokho okwethulwa zintatheli zindaba kunyanga edluleyo. Amabhizimusi athengisa imithi amafamasi abe lomhlangano wokuchathekelana ulwazi lokusetshenziswa kwemithi etshiyeneyo nguZulu ukuze evikeleke kungozi ezingavela ngenxa yokusetshenziswa kwemithi ngendlela engayisiyo. Kuvika uMark Peter Ntambe.
Abathengisa kumafamasi ama-pharmacist ingcwethi lamabhizimusi alungisa imithi ahlangana kunye ngomnyaka efundisa abathengisela abantu imithi ngomsebenzi wabo. Umnumzana Richard Jongwe ongumqondisi wenhlanganiso ethengisela amafamasi imithi uthi babone kuqakathekile ukuba lokhu kwenziwe uZulu ethengiselwe imithi efanelayo kuvikelwa impilakahle yabo.
Also we need to empower these guys so that they also
sibanikeza ulwazi lokwenzakalayo kumzimba womuntu lemithi kunye lokuthi imithi le isebenza kanjani emzimbeni. Abanye babo ukwengezelela ulwazi lwabo, abanye kuyokuqala ukungena izifundo ezinje. Ukuthi kulandela ukuna kwezulu eliningi lonyaka, bakhangelele ukuba umqando ubande lonyaka ngokwengezeleleyo okuvame ukubangela ukuba abantu bathenge imithi yezikhwehlela lemvimbano. Osakhulayo uNora Chirawu ngomunye wabaningi abangene lomhlangano ephatheka kuzifundo ngoba esebenzela ipharmacy eHarare.
Uyenza i-training eBenylin, ama-coffee mixtures amaBenylin, i-range yonke eBenylin. Kwenza ukuthi abantu babe ne-idea ukuthi ama-coffee mixtures, especially this week, abantu abaningi bakhwebe kulo mchando. So abantu abaningi bayenza ama-flu ukukhwehlela. So sebe sifundisana, sebe silolwazi, sibanike ukwenzelana ukuhambelana nesikhwehlela sabo endlini yokushila.
Ujongo uthi sebeneminyaka emithathu besenza imbuthano enje ihlanganisela izisebenzi zamafamasi esezile sikhathi eside zisebenza zisengezelela ulwazi lazo kunye lezisacathulayo ezingena okwakuqala kulezi zifundo.
We give them education and sometimes
sibanikeza ulwazi lokwenzakalayo kumzimba womuntu lemithi kunye lokuthi imithi le isebenza kanjani emzimbeni. Abanye babo ukwengezelela ulwazi lwabo, abanye bekuqala ukungena izifundo ezinje. Lonyaka lomhlangano ukhokhelwa libhizimusi lePulse elithengisa imithi etshiyeneyo ehlanganisela ephathisa kumvimbano lezikhwehlela ofana leBenylin. Ingcwethi zithi eleZimbabwe selibhekana lodubo lwabasakhulayo abathenga imithi efana leyezikhwehlela kungela ncwadi ezidingakalayo ezabodokotela. Bebe sebelungisa izidakameza ezifana lebronko lomsombodiya kubangelwa indubo abahlangana lazo ezengezelelwa ikusilela kwemisebenzi kube sokubadalela inkinga kumpila kahle yabo kwela kusasa. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Umnyaka ka-2017 usubone abatsha beZimbabwe besebenzisa indlela eziningi ezitshiyeneyo zokufundisana ngokubhalisa kukomishini yezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ukuze benelise ukuvota kukhetho oluzayo. Umnumzana Norman Dube oyingcwethi kwezemishini yamakhompyutha lencingo zikamakhalekhukhwini ngomunye wabasakhulayo laba. Udube uthi usesungule uhlelo locingo lukamakhalekhukhwini i-app ngesiNgisi oluzaphathisa ngemfundiso yokhetho. Asizweni exoxa lo Mike Wobe weStudio 7.
Kade sihambe eZambia kuconference ethiwa yi-Tech Camp Lusaka. Lapho esifake khona sabe ngama-team okuthi siyenze ama-ideas that can address ama-problems esiwafacing ama-topics under elections, democracy, transparency and those kind. Sikhangela ama-youth kakhulu.
Uhlelo lolu wena leqembu lakho likhiphe uhlelo oluzabe lusebenza emakhalekhukhwini esingathi ngesiNgisi ama-mobile applications. Awungitshele ngamafishane ngalolu hlelo njalo ukuthi umphakathini kumele akhangelele ukufunda izinto ezinjani ezizabe zidabukela khona.
I-application esiyibhudileyo ile information eyokuthi ama-youth esibone ukuthi kumele bebeyazi ngoba asifundi bepha ngokuvota phela but ifuna ukuthi bevote bezwisise ukuthi indaba bevota. Kule information enjengabantu abarepresenta ama-constituency abo bakwanisa uku-create ama-account bethole ama-direction to ama-polling station abo namanye ama-features amaningi.
Ungabheka elizweni lethu iningi labantu liphila emaphandleni lapho le mitshina ayisebenzi kahle. Njengeqembu lilungisile na ukuthi uhlelo lwenu lolu lwasecingweni lusebenze emaphandleni?
Ngokukhangela ama-statistics sibona ukuthi eZimbabwe kule 100% mobile penetration okusho ukuthi abantu abaningi balamafoni but okungekho i-internet. So i-application yethu le isebenza ngendlela yokuthi nxa kungela i-internet iyasebenza offline futhi okusho ukuthi umuntu engangena ka-1 the next time nxa iphenduka noma i-internet ingasekho uyakwanisa ukubona kudala. Then abale mafoni lawa angangena ama-application sikhangelela ukubuilda okuthiwa i-USSD service kumbe lama-SMS especially for abantu abasemaphandleni.
Likhangelele ukuthi umphakathini angaqala ukusebenzisa uhlelo lolu nini?
Okwakathesi i-application leli in terms of ukulibuilder sesiku 95% like seseduze kuphela. So bethela ukuzwa ukuthi from uhlelo lolu kade sikilo ukuthi baxasane ukuthi ngcedisa ukuthi sikwanise ukuluqalisa, but sikhangelele ukuthi singaqasa as soon as possible.
Lo ngumnumzana Norman Dube oyingcwethi kwezemitshina yamakhompyutha obexoxa lo Mike Wove. Kwezemidlalo lamhlanje uMantengwane undize wahlala phezu kwengalane yemiklomelo kusigaba se-Premier Soccer League ngemva kokunqoba iqembu leNgezi Platinum nge-1-0. Sikhuluma ngeqembu le-Highlanders phela. Kubika uJoseph Njanje.
Iqembu le-Highlanders sele miklomelo elitshumi lambili ngemva kokudlala imidlalo yemihlanu lapho elinqobe khona kane ladliwa kanye. Iqembu leNgezi Platinum yilo ebelihlezi phezu kwengalane phambilini kwemidlalo yeviki lesithupha, njalo lithelele lahlala endaweni yesibili le miklomelo elitshumi ngemva kokudlala imidlalo yesithupha. Ohlohlele iqembu le-Highlanders nguSimon Munawa, yena olitshayele emambuleni ngehlandla lesibili lomdlalo. Ekhuluma lentathele izindaba zemidlalo yokupheleni komdlalo, umqeqeshi weqembu le-Highlanders u-Errol Agbay uthe uyakujabulela ukuba phezu kwengalane yemiklomelo kweqembu lakhe.
Yebo, okwakathesi siphezulu engalaneni yemiklomelo, kuyinto esijabulisa kakhulu. Isifiso sethu ukuqhubeka siphezulu, kodwa ke sinanzelele ukuthi kasikaqedi iligi, sisasele imidlalo eminingi esisezayidlala.
Kweminye imidlalo edlalwe ngempela viki, iqembu leBulawayo City linqontshwe nge-2-1 ngeletriangle ngomgqibelo, ikanti ngosuku olufanayo iqembu leCapes United libhaxabule eleChapungu nge-4-0. Iqembu leCapes United lihlezi endaweni yesine engalaneni lile miklomelo yi-9-1. Ngesonto iqembu leWange linqotshwe nge-1-0 iqembu leChicken Inn. Iqembu leYada linqotshwe nge-1-0 iqembu leDynamos, kuthi iqembu leShapani Mine linqobe eleCholotshwe nge-1-0. Imidlalo yeviki lesithupha yesigaba sePremier Soccer League iqhubekele phambili namhla emini, njalo iqembu leHawu Mine linqobe iqembu leBantu Rovers nge-1-0 emdlalweni obusenkundleni eluveve, kuthi esigodlweni iHarare iqembu leHarare City linqotshwe nge-1-0 ngeleZPC Paripa. Limpumela idale ukuba iqembu leHawu Mine liqanse liyohlala endaweni yesithathu engalaneni yemiklomelo lile miklomelo elitshumi, ikanti eleZPC Paripa liqanse liyahlala endaweni yesikhombisa lile miklomelo yi-9-1. Kusasa kulomdlalo owodwa oza kuba phakathi kweqembu leBlack Rhinos lele FC Platinum ozaqhutshelwa enkundleni yeMorris Depot. Lo mdlalo ulakho ukuguqula isimo sengalane, ngoba iqembu lebutho eleRhinos nxa linganqoba lizabe selile miklomelo elingene leqembu leHighlanders elitshumi lambili, kuthi ele-FC Platinum linganqoba liyabe liza kuba le miklomelo elitshumi lanye. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Bye.
Zahara ekhiba ke uhlelo lwethu lwa lamhlanje lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe Live Talk lilale sobe sithandekayo elivalelisayo muntungami Linkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.